Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhla ka 19 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le MDC umnomzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulako ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela umnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano okwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Greg Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi ndaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave nezvirizhongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika
nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo, kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Bachamisa bafana ngoba ari pa table. MDC inofana ngoba ari table. Iye Emmerson anofana ngoba ari pa table. Kundoma pato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso ongcindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracies think?
Ubithi uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo, i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugwi kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayiba phathi kahle bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inengi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDugwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyikho khona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza la ma-challenges nje ayenza ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozaba ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa usukuluzwa uyabuhlukumisekile lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuchibi oyisiphepheli esihlala eDugwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Bafika impilo engathi ngesikhiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazaya kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. Uchibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlela kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi kuyimi mina umoya amboni kulento enhle engingahlangana layo.
Noma nje isiphepheli sikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisida lithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphephele eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine iziphephele zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7 eGaborone, weleBotswana.
Manje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhale khukhwini nge WhatsApp phela, besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Hello, ngiyabingelela abasakazi abahle babo Chris labo babo Gande. Ngisithi nje ngibonge. Ngibonge kakhulu indlela isakazwa ngakhona muhle umsebenzi. Siyabonga impela okhulumayo uLobi Ndebele ngiseGoli. Ngithi ke mina lami hayi inkingi ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo, ngoba lezi zinto zepolitics ziyabe zifuna ukiyo zona uthando kobanzinyana. Ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona, hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobe ilokhu iqhubeka ikhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction. Ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali, ngoba angishini nini nibe bekhashile lenye yakhona yahluleka nayo. So okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa, kota bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho. Kanti kungani bona bengazihambe libona self bekhulume nalabo bantu abayibo abafakele leyo sanction dani kulokuthi bethatha imali enengangaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo futhi. Mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho. Maye kuyikuthi bona bayakubona ukuthi i-sanction day ingene ngendlela engasiyo, kababe lesibindi befesena nawo ama-America bekhulumisane bebone ukuthi mhlambe makuhlulana lapho kungcono dani kulokuthi bethathe i-company yakulelo lizwe futhi ebafakele untsinyo bebesebenzise bona. Mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho. And then okwesibili engikhala ngako senke ngakhuluma nami ngisithi mhlambe mfiso ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nikene nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale sigabeni sakithi echefu necholojo. Bakhona mhlambe abantu abangakhuluma lezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona. Ngilibingelela nje kuseni namhlanje ukuthi nami ngolandela iStudio 7. So into eseZimbabwe isizisa ubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu noma ilokithi yazama bhatikanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela, ngoba abantu bayahlupheka. Bengisekhaya nje 3 days bheka abantu bayahlupheka kula msebenzi, bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizweni. Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazane studio 7 banjani abantu? Ya Claude Mhlanga ngobulawayo. Ha kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya. Kumnyama amagetsi yahamba. Isikhathi eside amabhizinisi yabuyela emuva. Khonokho kuncane siphila ngakho kuhle kubuyela emuva ke. Manzi lawa eyi. Ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithinteke ngeWhatsApp lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhliziyweni zenu ngeWhatsApp. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esiqoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Siqoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu. Asizweni ke ingxoxo sibela.
Ngayikho kwenzeka ukuthi ngo-1987 bafundelele umkomo ukuthi ahlanganise izaphu, izaphu ezani siya. Bathike futhi igama lezi lokuthi zaphu, bathi ihlanganise zombili ngase zihlangene, zizabizwa kuthiwe izani siya. So lokhu kutshengisela ukuthi bayefuna ukuchitha igama lokuthi izaphu, nokuthi umkomo wayemele eyinto engathiwe zani. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, basebenzisa amandla kuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende wezani, DF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kutho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenziwa okwehlukeneyo nezani siya. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umpresident welizwe oyizani. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizani siya kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, inkomo kabhalwa ngabe-unity accord. And okutshengisela ukuthi kwakufuna ukuchithwa ukuthi nguye waqalisa i-nationalist movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke emasebenzini emathelevini, bafuna ukukuchitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo uzisa lezandla loweRhodesia uzaba uRed Nyongo. Yena wabuya muva khona ke kwaDabeni. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi sa yachaya impi ezwayo okakhulu ukuthi ma usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamabhekile asesiwa asekwazi ukujamisana lempi yamabutho eRhodesia direct. Izibra ikwazi ukuthi kwenze lokho, yayila mabutho amaningi, amanye aseyangola, amanye asezambia. Yikho kwasijikile iLanka South ukuthi ungazenza kutshaya umbhovu kuye kuphela ivele izabaizekabhiliziyothatha iHarare. Yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izibra bengayekela ukuyicindezela lezele nokuthi yenzani ukuthi lizelithathe kuzagcina kusehla ukuthi izani la yayingaphambili kwezipha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi bayaleli lize kakhulu ezapho yaleli lize kakhulu nokuthi umkomo yena ngokwakhe wayebasinda.
Ye siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomandebele. Ungathini wena ngakho?
lokho kuyangimali ukuthi kube umuntu ongakwenza lokho. Lokho kungakumali ukuthi nawusenza abantu bezana. Ngoba i-executive kaNkomo ingakathathi ilizwe. Unumber two wakhe kwakungumuntu ongithinamanje. Lanxa uthinamanje sebhubhile wasala kungumuntu. So akuzange kuze uNkomo abe le-deputy umsebenzi. Phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo. Nxa wawusazi izaphu yakudala. Uchikirema lo nyandoro bese extension izaphu yadisakhiwa uchikirema lo nyandoro bese extension babe ngotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu 1969 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu baqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma kwathi bebuya bafayajoyina iNkomo njengokuqalisa kwaku-ANC ka-1967 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement lenkomo babe vele emashonaleni nabanye bakhona uskerema nonyandoro onyagumbo omazimbamuto so abantu babesejele ukufunywa izapho yikho-ke from there sokusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonaleni babaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezapho ngungibilisaruzi kwakula womkarati kula ngapha nxausiye emashingo ngapha kulabamdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezapho wayevela emashingo abanye bevela emanikalenda abanye bevela khonale kuzezulwini le kukorekore.
Siyabonga. Lo ke ngumnumzana Strike Mkandla. Strike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Besixoxa la kuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra. Siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Esizwe ke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo ukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzitshaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amachumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho. Ayenza ke ama-primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo-Trump. Omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama, umnumzana Joe Biden. lo balaleli ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Lelo sakhulayo osefuna ukubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe liyakwanisa njalo ukuthi lisithinte njalo lisilalele ntambama ngo 7:30. Asihlanganeni njalo. Igama nguChris Gande.